Ngenxa yendleko eziphezulu iningi labantu abagula umkhuhlane engathelelwanayo abenelisayo basuka bayedinga ukwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzaxoxisana leziphathamandla zempilakahle ukuthi wehliswe imali ebhadalwayo nxa umuntu eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Ukwelatshwa ihlandla elilodwa ngemitshina etshisa igcikwane lemvukuzane kubiza amadola angamakhulu amane. Uzulu wamukele isithembiso sokwehliswa kwendleko lezo ethi kungumlando kahulumende ukunanza amalungelo oluntu kanye lokwenza ukuthi umuntu wonke afinyelele ukwelatshwa elizweni. Umnumzana Thabani Dliwayo ngomunye walabo abajabulele umbiko kamongameli.
Unavumela lalokho okukhulunywe ngumongameli welizwe ukuthi chemotherapy kumele iyehle from $400 to whatever amount yonale abayicabangelayo ngoba kuvele abantu kathesi abaningi babulawa ngumkhuhlane we-cancer and abayenelisi ukuzibhadalela njalo ukuthi bayelatshwe. Siko lokhu yinto enhle eyenziwe nguhulumende. Kungumlando kahulumende ukuba aphathise abantu balapha elizweni leZimbabwe. Yikho-ke lokhu siyakujabulela njalo kuyinto enhle. Sithi maqhubekele phambi besenza izinto ezithuthukisa uZulu wonke walapha ekhaya.
Unkosikazi Sifiso Bhebhe layo ujabulele umbiko kamongameli ethi iningi labantu babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa.
Into le ekhulunywa ngupresident yinto enhle kakhulu ngoba as it is ichemotherapy vele iyadura and abanye bethu bagcina bengasayiqedanga itreatment ngenxa yokuswela imali.
Nkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi khona kulesithembiso lesi ngoba sekuze kwabhubha umuntu omqoka. Ethi njalo leli linyathelo elamukelekileyo ngoba abantu abaningi bengela medical aid yokuthi bazelaphise.
Sizwa sisiba lokudana sibe kakhulu nxa sisizwa upresident esithi ufuna ukunegotiate ukuthi kwehliswe intengo yokwelatshwa njengewochemotherapy ngoba sesinazele ukuthi sokuze kwafomunye umuntu ngikhona bekunazelela ukuthi hayi intengo yangikhona inkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalawa ama-medical aid ukuthi bakwanise ukuthi bazincediseke nxa belomkhuhlane lo. Lokhu kusuka kusidanise sibile kakhulu. Siyajabula sijabule ngoba kunazeleleke sokufe omunye kodwa sithemba ukuthi kuzayenziwa sibili yehle ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthi athole ukwelatshwa kahle.
Inani labalomkhuhlane wemvukuzane libikwa seliqansile kakhulu ikakhulu ebantwaneni njalo iZimbabwe ilabantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayithoba mine mbili ekhulwini i-80% ababulawa ngumkhuhlane lo ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa lokuphuza ukubanjwa komkhuhlane lo emichineni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.